soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukwandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-14 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhala ngokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi osokusanda kulezi nsuku.
Kulusizi ukubana ubaba lo ophethe ilizwe wathe khankasa wathembisa abantu ukubana amagetsi kasenakuzaha. Kodwa okwenzakalayo kulezi nsuku amagetsi ayahamba okudanisayo.
Inhlanganiso yomanyano wamabandla ancintisa kukhetho ePoland ithi isizimisele ukuqalisa umsebenzi wokucebisa uhulumende ngemva kokhetho olwedlulweyo.
Iproblem ekhona nama-politicians amaningi ikuba lokhe bethembisa abantu ukuthi kuzaba nezinto ezizatshintsha. Kathi ke ngoma ndiyo ndiyo ngesishona.
Inkokheli yebandla le-CCC iqhubeka ikhala ngokuhlukuluzwa nguhulumende kulandela ukubotshwa komsekeli wesikhulumeli sebandla umnumzana Gift Ostalo Sisiziva izolo ebusuku waphinda wakhululwa.
Bala macala
izalo PF yiparty engafuni i-violence and i-message leyo umongameli i-message yakade ikhuluma nolanguba uwapha marara.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu ukhala ngokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi osokusanda kulezi nsuku. Lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa ebetshela abantu ngesikhathi ekhankasela ukhetho ukuthi udubo lwamagetsi soluyimbali yayizolo. Abamabhizimusi labo bathi ukucitshwa kwamagetsi lokhu sokuphazamise kakhulu amabhizimisi abo. Emalukitshini kobulawayo izolo amagetsi abikwa etshone engekho ukuthi lapho abuya khona phange acitshwe abantu bengakenzi lutho. Inkampani yezesa ithi udubo lolu lubangelwa ukuthi kulesitiji esiphehla amandla kagetsi esifileyo ewange esasisalungiswa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela njalo inhlanganiso ye ibheju likaZulu.
Kulusizi ukubana ubaba lo ophethe ilizwe wathe khankasa wathembisa abantu ukubana amagetsi kasenakuzahambe. Kodwa okwenzakalayo kulezi nsuku amagetsi ayahamba okudanisayo. Ngikhuluma nje lamhlanje eluveve kwabalanda avuke ngekho. Ngikhuluma nje enkulumane ntambama abe ngekho. Indawo ezitshiyeneyo suka uzuzofika kubomagwegwe yokungalamagetsi. Okutsho ukuthi ubaba lo wayekhankasa wayedinga nje ivoti eyokhetho kodwa ekwazi ukuthi hayi abasoze bekwenze ngokupheleleyo. Abantu bagadiswa indiza yamahlanga kuliqiniso khonokho. Emnothweni kankhulwa vele ukuthi basakhumbula ukuthi bona basezikhundleni ukuthi bethuthukise ilizwe kwezomnotho. Mbona ngazathi baca abantu basezikhundleni ukuthi bethole izimota, bedrive imota ezinkulu, bephile emtimpilo emnandi, bethatha abantu ababo bebafake ezikhundleni, bethatha ilizwe benze into yabo. Yike ngicabanga ukuthi yikho sokusemakhanda abo ngoba uma ilizwe amagetsi ethona engekho ukuthi lo mnotho welizwe kawusozuthuthuke ngoba umnotho welizwe wonke uhamba ngamagetsi.
Udaba lomnotho okhuluma ngalo, yebo abantu abaningi bayahlupheka bayakhala bathi hayi impilo inzima izinto kazimanga kuhle. Alubana uthe wamcebisa uhulumende engaluphatha njani ukuze impilo zabantu zithuthuke umnotho uthuthuke? Kanti lo daba lwamagesi lalo lungalungisiswa njani?
Ucebisa abantu abalendlebe zokuzwa laba abakuzwisisayo ukuthi kufuze bezinothise. Kodwa singakutsho ukuthi abantu abafuzanga behlale eminyameni akube lamagetsi ukuze umnotho welizwe uphakame. Bekele ukuzicabangela bafakwe ezihlalweni ukuthi bethuthukise impilo yabantu kumbe bazifake ezihlalweni besithi basebenzele abantu abakwenza.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhejo likaZulu obexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Inhlanganiso yomanyano wamabandla angcintisa kukhetho e-Political Actors Dialogue kumbe POLAD ithi isizimisele ukuqala umsebenzi wokucebisa uhulumende kulandela ukhetho lwedluleyo njalo ixwayisa bonke abanganqobanga kulolu khetho ukuthi balethe imbono yabo ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Egcotshwa ukuthatha isikhundla umongameli Emmerson Mnangagwa wathi uzasebenza le-POLAD yona elamalunga ancintisa kukhetho lokudinga umongameli. Ibandla le-CCC eliphikisa impumela yokhetho liyawusola lumanyano lisithi ulobudlelwano lebandla elibusayo eleZANU-PF. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile emhlanga we-Studio 7 ayiqhubele unkosikazi Lucia Matibenga, ilunga le-POLAD njalo engumsekeli kamkhokheli womanyano we-Zimbabwe Coalition for Peace and Development eyancintisa kukhetho.
I-POLAD vele iyasebenza, isebenza ezintweni ezingu-2. One, ukwenzela ukuthi abantu nxa sebeqedile ukugijima kuma-elections babe lethuba lokuhlala phansi behlalisana phansi bebonisana ukuthi mina lami ngangigijima ngiyi-president, lami bengilombono wokuthi kweze-economy ngizayenza so so so, kweze-health ngizayenza so so so. Abantu bahlale ndawonye babonisane bakhulumisane ngengqubela phambili yelizwe lapho ukwenzela ukuthi impilo yabantu makhaza ibe ngcono kwelakithi. I-POLAD mina ngiyayinqoma, ngiyabatshayela ihlombe amadoda labo mama kade beku-POLAD ngoba batshengisela i-maturity in politics, batshengisela ukuthi they can do politics of tolerance, this politics of toxicity ayisisi ndawo. So mina hayi laba bathi imali iyaphela ekabani, kade anjho sayenza ama-elections kusetshenziswa izimali. Vele ipolitika isebenza ngezimali.
Kambe kungenziwani njengoba abanye bephika impumela yokhetho?
I-problem ekhona nama-politicians amaningi ikuba lokhe bethembisa abantu ukuthi kuzaba lezinto ezizatshintsha. Kathi-ke ngoma ndiyo ndiyo ngesishona, okwakhethwa ngabantu yikho esesiphatheke lakho khathesi. Kuma-local authorities izibi ezingabuthwanga, impompo ezingelamanzi, idorobha elinjengeGweru elingelama-traffic lights, yikho esakukhethayo thina isizwe. So asihlaleni lakho khona lokho esikukhethileyo. Ukunational ukhululile ezomnotho, ngoma ndiyo ndiyo yikho okwakhethwa ngabantu abaphuma bahamba bayavota mhla ka-23 August. Singahlala silokhu esitshela abantu ukuthi kuzatshintsha. Yesizatshelisa dakhe akula legal basis eyokuthi khona nxa abantu bengazwisani lempumela yokhetho kuzangena uzibani bani ubaba we-next door abuya yenze lokhu lalokhuya. Lapha kule mithetho andibana laba ababesola ama-results bebelawo sibili bayakwazi ukuthi kuhanjwa ngaphi. Kuyahanjwa emadaleni, kuyahanjwa kuyavulwa imethiwe ye-election kubalwe njalo. Manje nxa umuntu engahambi ubuseya tshona uthembisa abantu ukuthi anzidongiri chapinda nepaburi retsono. Ama-politicians mele sichiyane lo mkhuba wokuqambela abantu amanga. I-election seyabuya seyadlula, abawinileyo baqanjiwe. So kathesi kumele sikhangele phambili laba abangaphumelelanga. Umsebenzi nangu ukuthi-ke likhangele lihlolisisa linika amacebo kulaba abawinile libona ukuthi ilizwe liyaphambili. Lokhu kuba lokhe 5 years sikhuluma ngama elections singene kwamanye 5 years hayi kutshengisela ukungaqoqeki kwabantu beZimbabwe especially ama political leaders ngamatsotsi bafuna ukuba lokhe bedlala lengqondo zabantu. Khawulani yekelani umqhuba onjalo. Kelani nabantu iqiniso. Sagijima, sadliwa, kwangena uzibanibani. Finish. Sokwenziwe abawinayo bawinile sokuyiwa phambili kwele Zimbabwe.
Lo ke ngunkosikazi Lucia Matibenga, ilunga lenhlanganiso yePollard njalo engumsekeli kamkhokheli womanyano weZimbabwe Coalition for Peace and Development. Obeqoqa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Inkokheli yebandla leCCC iqhubeka ikhala ngokuhlukuluzwa nguhulumende kulandela ukubotshwa komsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Ostalos Siziba izolo wasephinda wakhululwa. Amapholisa ethesa uSiziba icala lokuphehla uDlame ngemva kokwethula umfanekiso olotshwe ukuthi we fear for call kumbe asesabi lutho enkundleni yokuxhumana eTwitter. Kwaba lobudlwangudlwangu phandle kwenkundla lapho kwakudlala khona iqembu leHighlanders leDynamos uSiziba engakethuli lumbiko. USiziba kuthiwe aye emthethwandaba kusasa. Lokhu kwenzakale ngelanga umthethwandaba ukhulule omela iSunningdale edalele ePhalamende ngoibandla leCCC unkosazana Maureen Kadlemaunga obesetheswa icala lokuzama ukubulala elilahlwe ngumthethwandaba othi akula ngitsho lobufakazi obukhona. Intatheli zindaba eStudio 7 uMavis Gama ubesemthethwandaba izolo wasethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Igqwetha likankosazana Kadlemaunga umnumzana Harrison Nkomo utshela iStudio 7 ukuthi umtshutshisi weHarare uhlole amaphepha omsolwa wathola ukuthi akula bufakazi bokuthi wadala icala.
We have been here since morning and the prosecutor general has looked at the papers and there's come to a conclusion that
besilapha kusukela ebuseni njalo umtshutshisi omkhulu uwakhangelile amaphepha wasebona ukuthi akukho ubufakazi obutholakala kukaDlemaunga kulokho asolwa kikho. Ngaleso sizathu ke usekhululiwe.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokukhululwa kwakhe uKadlemaunga uthe kuyamangalisa ukubotshwa kwakhe izolo lamanye amalunga e-CCC amabili uCouncillor Clade Mashojera lomnumzana Dawudi Jusab abetheswa icala elifanayo.
It's that moment when our system has been exposed to its inefficiencies that such charges
ileso sikhathi lapho inhlelo zethu ziye zalulazwa ngenxa yokungasebenzi kahle kwazo ukuthi amacala anje afakwa emuntwini bungekho ubufakazi obuhlanganisa lowo muntu lalelo cala loba indawo elidalelwe khona.
Abathathu laba abamangalelwe emapholiseni kulandela ubudlwangudlwangu obenzakala ngosuku lokhetho eSunningdale lapho okulabantu okuthiwa bazama ukubulala owayencintisa kuleyo ndawo emele ibandla leZANU-PF. Amapholisa athi bazama ukuchisa imota eyayisetshenziswa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Ibandla leCCC liyakusola kakhulu ukubotshwa kwamalunga alo. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi balethemba lokuthi inhlanganiso yeSADC izaphathisa abantu beZimbabwe ukuze kuqhutshwe ukhetho kakutsha. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba ilizwe libe lamapholisa asebenzela abantu hatshi uhulumende njengalokho okwenzakala manje.
Njengebandla siyakuthothoza kakhulu lokho okwenzakaleyo kuliphutha kakhulu eliyangisayo elizweni leZimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Moyo olilunga leZANU-PF Central Committee uthi ibandla lakhe lilandela imithetho yelizwe ngakho-ke ababotshwayo ngabacatshangelwa ukuba balamacala.
iZANU-PF yiparty engafuni i-violence and i-message leyo umongameli i-message akade ikhuluma nolanguba uwapha marali.
Inhlanganiso eziningi ezizimeleyo ziyakusola okwenzakale eZimbabwe zisithi abaphikisayo babotshwa mahlayana ngenxa yempumela yokhetho kwezinye izigaba engathakazelelwa ngababusayo. Unkosazana Patience Sibanda okunhlanganiso ecubungula ezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute uthi akulunganga okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazwe uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye.
Ngesikhathi kulotshwa lolu daba bekukhangelelwe ukuba ukhansila Mashojela uzamiswa phambi kukamantshi eHarare lamhla. UJoseph usecele ukuba akhululwe ngesibambiso sebheyili. EleZimbabwe lisanda ukuqhuba ukhetho olulempumela ephikiswa libandla le-CCC elithi kwaba lokuqilibezela inhlanganiso ezigoqela eSADC, African Union, le-European Union. Lazo zethula imibiko ethi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Okumanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asebophe abachayeli bezimota ezifika phose inkulungwane ezintathu, 2,800 ngokwephula imithetho ephathelane lezimota. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isidumbu sikamuyi umnumzana Joshua Teke Malinga oke waba ngumeya wedolobho lakobulawa njalo obe ngumcebisi kahulumende kudaba lwabagogekileyo sizavaleliswa nguZulu lamuhla enkundleni yebulawayo amphitheatre. UMalinga uzangcwatshwa kusasa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Zabazwe Studio 7, Zabazwe Studio 7, ningabe linjani, linjani? Ayi, thina siphelele. Siyabona ukuthi lisinikeza indaba, ngoba lifuna izindebele. Sizwa lezi zimanga zomnankagwa lo sefake izihlobo zakhe lapho. Eyi, usenzingani into yekhaya lakhe, zingani ukukhulisa umuzi wakhe, lo mdeni wakhe. Akalandaba lemuli yeZimbabwe, akalandaba lezulu weZimbabwe, kule ndaba lento zemizi yabo. Ekufaka abantu abakhe, sifaka umzukulu wakhe, nje kahle kahle ukhangela isayidi lakhe, akhangela abantu abaselizweni, akhangela ukuthi abantu bahluphe kanjani elizweni, akulayo into ekhona elizweni, abantwana bafundi, amatitshala, ischool fees, kunzima nje into eseZimbabwe lapho. Kahle kahle nje lo muntu udlala ngabantu, udlala ngabantu. Abantu labo bebeloku abemesaba lamapholisa emsebenzini. Yabona ngithi laba abantu ababesha amapholisa ba-right okuphindiweyo. Ngoba amapholisa avuma ukusetshenza, ayibona into e-right le-wrong. Athatha konke kwenza ngani ku-right nje. Izinto zonakele elizweni.
Mbingelele enkundleni. Basakazi, ake ngincede amalunga e-CCC. Amalunga e-CCC abonakala enenhliziyo ezincane. Kungathi bayashesha ukukhalala. Izalo kulula ukuthi basebenzise becabane bodwa ngoba balenhliziyo ezincane. Ye, siyakubona okwenzakala kobulawayo laphandle. Kodwa ngicabanga ukuthi khona into ma uyisekela, ufanele uyisekele ngokugcweleyo. Ungasekeli into kodwa kungathi uzitshela ukuthi khona uma kungahambi kahle ku-CCC izalo PF khona. Yikho esikubona kusenzeka lapha kobulawayo. Silabantu abanjengabo Sifiso Chabangu bazwakala ingathi bazenza ama-supporters kumbe abasekeli be-CCC kodwa bayasola kakhulu yonke into. Kanti okunye yebo kungenzeka ukuthi kube lephutha, kodwa uma kube lephutha akufanelanga likhulume ngendlela elikhuluma ngayo into eliyisekelayo. Ungabheka abantu bezano, abantu bezano izano lobe ngayenza iphutha into embi kangakanani bayayidifenda. Manje lina ngapha ungabheka ngendlela eliyenza ngakhona liyashesha ukunjani ukukhalala. So ngicabanga ukuthi ikho futhi likunanzelele ngoba izani izalichanisa ngamakhanda. ligcine selithethisa umkhokheli wenu, selithuka lowo muntu elithi ngumongameli wenu, selingasamhloniphi kodwa lizibiza ukuthi umongameli wenu. Cabanga ukuthi asike sikukhangeleni khona lokhu bantu be-Triple C.
Studio 7, salubonani basakazi abahle. Indaba yenjengule kudala sakhala ngayo, indaba yenjengule ukuthi injengule sibulalela abantu, sibulalela abafowethu injengule. Manje mangaba sinatha amapholisa, ngicabanga ukuthi ugovernment akayiphakamele. Akayiphakamele manje sinatha amapholisa namasosha, ayivali injengule.
Studio 7, Studio 7, ndinjani balaleli? Lani basakazi elikhona konke izindawo. Ngiyabonga kuba kuleli thuba, ngicela le message yami lami ibalwe izwakale kwezindawo. Namhlanje ngizobuya ngolunye udaba oluhlukile ngoba sihlezi sikhala ngezani. Kodwa ke nanguke phela lo mfana lo bathi ngukhamisa lo, sebemvotele koBulawayo, winile mpela. Kodwa ke nankoke kathe sisejika sethatha abantu bakubo lesihlonini sebaletha koBulawayo. So caba ukuthi nina ngabe yena ube winile yonke ilizwe leli, ubekuyoba khona into ezolunga yini khona lapho abantu bakithi? Hawu wawu, lingamsola nje izani ngoba izwine kathe singathi rikhile kwenye indawo. Kodwa mina ngubona ukuhlokolo ngoba kwayena lo mfana akazange wakhampena sitani. So ke okwamanje nanku-ke uBulawayo wonke umwinisile lo mfana. Kodwa-ke abantu bakithi sekumele bathwele baswele izindawo, kwebuya abantu besishone bayibo bazolawula. Laba abayibo abavotelwe abasakhona ukulawula. Hhayi, akena olukhangelise lolu daba. Ukhamisa wento uzolushiya kude lo, lisazokhala abantu bakwaMthwakazi. Vuka Mthwakazi, vuka emaqandeni. Isikhathi manje. Ngiyabonga. Ukhuluma umqolisi Mathanda seGwanda.
Sanibonani basakazi beStudio 7, yalibingelela labalaleli. Ngibingelele kakhulu ibandlalelo movement ngikumayela amahla. Sicinene ngemkhuleko, singalaleli izinto eziphuma kuwo umgwada. Nje yikho lezo amapolice esithi khona khona ozabona ukuthonisa bamnika 1000 bathi bengelazi ukucathulo, bengelazi ukugqoka. Sathi babona la mayinifomu, mina vele angaze ngibone umpolice oyishenile. Sisilungisela kuwona uphonya thi ngenxa yokuthi uyadla kuzana uPF engancindezela amanye amapolice. Upromise kakula kucala nalo, udingelwa nje kuphela ukuthi babengakwazi ukuthi ezikhulume zethuthuthu zingadlala ngendlela ezidlale ngayo indaba yokhetho. Babecabanga ukuthi bazahamba beyemangale emakhothi eZimbabwe. So babuhlungu, so lingakulaleli khonokho. Yikho libona bechama lungethu kuyathumba, abanye benikwa amacala abangawazi. Ibuhlungu kuzana uPF ukukhuluma nje estudio lapha babevala lina, bayakwazi ukuthi ziyabanethela phezulu. Siyanqoba kuphela linagcinani ngemkhuleko. That's why libona le fazi sibhala iPF ithi thuthuthu yaphiwa 3 billion iyayibhadala ngama-agent. Izinto esingazaziyo, kuningi abasazokukhupha. Kodwa konke khonkuyana kithi babedlala ngesikhathi ngoba thina uChamisa siyamthanda njalo kuthukuthu zangena ngomoya la ngengqondo. Nankuyana koBulawayo bazama ukuviringa, bazama ukudiza, bazama ukufaka ama-candidate thuthu, akuzange kusebenze. Abantu bakoBulawayo basukuma ngobuningi babatshengisa ukuthi thina umuntu esimfuna koBulawayo nguChamisa. Lokho kwakochabanga ukuthi bekhulumele bethi abantu bakoBulawayo bazondele amameya. Sichabanga ukukhuluma amanga, ukuhlunga ukuthi waxoshwa kuthuthuthu. Mina kangikwazi ukuthi waye kuStudio 7 kuzana uPF wayehloniphi izalo, bakhulumisa ogawula abanikazi bezana. Siyalicela Studio 7.
Sanibonani basaza, sanibonani njani. Ngikhuluma noVusi Mahlangu lapha kwelaseSouth Africa. Kodwa nami nje ngidabuka le eZimbabwe. Ayi, thina nje sesikhathele omkhulu, sesikhathele mpela. Siyafisa ukuthi nje ukubuya step down, kungena abanye. Sikhathele nje ngezani, sazalwa kuhlushewa, namanje siphila kwamanye amazwe kuyahlushewa nje. Izani ayikho nje into esinceda ngayo nje. Sacela ukuthi nje izani iphume.
Kum. Shelele, siyabonga abantu bakithi. Zimbi indaba madoda lapha kwelikaMthaniya, abantu bona mabe silikhangele. Sesibona ilizwe selijike laba ngenye indlela esingasayazi. Right, bantu bakithi, mina nje umbono wami engiwukhangeleyo ukuthi khonoko okwenzakala ku-opposition, ngile qiniso abantu ababekhona kudala ngabo-1980 amakhansila ayehambe ethathwa ngawani-wani. Khumbula omunye ubaba okwakuthiwa nguphuthi wabaleka waze wafika eZambia engukhansela wezapho. So kubhokiwe abantu bethathwa betshontshwa. So into engiyikhangeleyo lapha yikuthi abantu bacabanga ukuthi into le intsha, hhayi, kufanele ube active, ube strong, ube kwazi ukuthi la thila labanye abantu abangumangoyi. Umangoyi ungabeka kabe uchago kuyafohlela kube kuzolutshontsha uchago lwakho lololu. Wena uthi ubekile ukuthi uzakunika kuyatshontsha. So into engiyitshoyo lapha yikuthi ama councilor awe sap abo chaba maningi kugcina kwakuthiwa ungaqeda nje 3 months ungayikho ku association usukhansela sokuthiwa wena ulovile bekwazi ukuthi bakubophile so i frustration leke bantu lezahlala divana nayo nathi sinje siyadivana nayo. Thank you siyabonga
siyabingelela siyabonga umsebenzi. Mina nje into esengiyibona ukuthi thina abantu abasuka safuna umsebenzi South Africa yithi sizobuhlungu kakhulu nge-election le etshontshiwe. Abanye abantu abasele emakhaya mbela abaphesheya kwey'lwandle abakuboni konke lokho. Yikho thina sivumelane ukuthi sihamba sebhisha ebhola. Akula muntu ongathi uyabona isintshukunshu ngathi abantu buke bavuma ukuthi umnangagwa ungupresident uwinile kumbe bafuna kube njani sigcoba abantwana bakhe siba ngama-minister of health lalokhu. Ukuthi ma upresident esezathatha abantwana bakhe be ngama-minister lokhosikazi ilizwe liyaphambili ngatsho wana imali yelizwe akakhulumi ngayo ukuthi uzobana ukhuluma nge-RTGS. I-RTGS bazohola amatisha i-RTGS befundise ngani abantwana babesikolo. So i-school fees siyi-US dollar. Esitolo kuthengwa i-US dollar but akunamuntu okhuluma ngaleyo nto iZimbabwe singenza kanjani ukuthi ephambili singakuvumi lokho okwenziwa yi-ZANU PF kithi singamaZimbabwe. So into yakhona iyasiqhuba kakhulu siyabonga.
Balathi siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedalele Senate isiqalisile ukucubungula idinga ubufakazi bokuthi umongameli Joe Biden engaba elecala na elokuphathisa indodana yakhe uHunter Biden ukwenza inkohlakalo okungabangela ukuthi axotshwe esihlalweni ngalokhu okuthiwa impeachment ngesilungu. Amalunga ebandla lama-Republicans athi uBiden ulecala. Kodwa abebandla lama-Democrats bathi uBiden uyahlukuluzwa nje kuphela ngama-Republicans abaphindisela ukwenziwa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni.
Ya, hayi kuyazwakala khona ukungathi unuka santungwana khona okwinto okukhona kakuqedakali ukuthi umuntu omdala wayengaphi yena khona lapho kuzenzakala izinto zonke lezi ngesikhathi esesengu-vice president ka-Obama. Ngingazi ukuthi kuliqiniso yini ukuthi waba lesandla kulezi indaba zomfana lezi zokuthi athole imisebenzi yona le emkhulu emazweni ona lawo njengabo Ukraine labo China. Ngoba lapha futhi umbuzo okhona ongathi uyakhathaza yikuthi umfana lo wayengathi kakwalify kuhle ukuthi angene yona le imisebenzi yokuba yi-lobbyist yokuzuza i-business ezuzela amazwe lawo. So ke angazi-ke konabo hayi lapho kangakuboni kuhle enxenye ngathi mina wothi simelele sizwe ukuthi laba badingisisa nge-impeachment bazatholani.
Kuyayenza yini ukuthi uBiden uyise abe lecala kulokhu okwetheswa kona indodana yakhe uHunter? Ukubona njani wena?
Kunye ngikubonayo kuyipolitics nje ukuthi bazama ukuthi baphazamise uBiden ukuze anga-electwa njengoba okhulu wangakiwo la kufanana lo uTrump elezinto eziningi ezimlandelayo ukuze angangeni abuse laphana. Njalo angithi laye bake bami-impeacha ama-Democrats engama-majority ku-House of Congress. So kungaba nje kuphindisela nje wanitshaya isihlathi lamza kutshaya isihlathi.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu ukhala ngokucishwa kwamandla kagetsi Mahlayana osokusanda kulezi nsuku lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wayethe akusoze kwenzakale esithi yena kungenzakala abantu bamtshayele ucingo. inhlanganiso yomanyano wamabandla angcintisa kukhetho ePoland ithi isizimisele ukuqala umsebenzi wokucebisa uhulumende ngemva kokhetho olwedluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Molivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama ngu-Chris Gande. Silazo ezinye njalo ntambama ngo-7:30.